Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Jono njani mtawazo mwuthi, siyalomukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomvulo mhla ka 18 kuMpalakazi 2017. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uLieutenant General Valerius Banda uthi ibutho leZimbabwe selibuyela ezinkambeni.
Marubhlokade semalutshwana ke kade ngasheka amarezo kade kula marubhlok amalutshwana yena anikade bephathwa kuhle umarubhlok asaze amapolisa enxa esehodwa ukuthi azephatha njani abantu.
Kulabantu abathi kabasoze bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yogaba yodaba lwegrawundi.
Angiboni abantu bevotela uMnangagwa ngoba kubonakele ukuthi uMnangagwa usebenza le-army.
So kulesitimela esizathwala abantu sisuka kwele Botswana sisiya eZimbabwe.
Ukufaka kwabo isitimela kuyinto enhle kakhulu. Besicela ukubana basifakelele kwempahla ukuze impahla zethu zihambe ziyefika ekhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webutho leZimbabwe, uLieutenant General Valerius Banda, usanda kwethula umbiko othi ibutho selibuyela ezinkambeni. ULieutenant General Banda utshele intethethe zindaba eHarare ukuthi ukubuyela kwalo ezinkambeni kutshengisela ukuthi seliqedile uhlelo lwalo lwe-Operation Restore Order. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe.
Kukabili ngoba vele emthethweni akumelanga bebe sezitridini ngomthetho, kodwa ngenxa yokuthi ilizwe lixhwalile kuyathola ukuthi amapholisa agangile abaya befuna ama-bribes, abantu bebebona zani bangcono mbijana kulamalokuzenikula amapholisa. Kodwa kuhle ngoba vele akumelanga bebe sezitridini kakhulu kuma-road blocks, even though esikhathini esiningi kade bephatha abantu kuhle sibili despite of a few incidents here and there, but it's a good development as long as amapholisa ezafundiswa kutsha ukuthi bephathe njani abantu bengadingi ama-bribes, because it's le problem yamapholisa ukuthi amapholisa baxhwalile ba-corrupt batshane beharasana labantu besenza ama-roadblock angancediyo. So kumele kube lo mzamo wokuthi amapholisa athwene ukutsha ama-roadblocks abe malutshwane mayeza abakhona.
Ye, kodwa ngombono wakho ubona ngizani kungaba khona khona?
Kumele kwenziwe khona lokho ngoba over the past few weeks ama-roadblock ade semalutshwana ke kade ngasheka amarezo kade kula ama-roadblock amalutshwana and anikade bephathwa kuhle kuma-roadblock asaze amapholisa enxa esehodwa ukuthi azephatha njani abantu.
Kodwa wena ubona ngizani ibutho lifezile umsebenzi walo?
Ya, of course enxa yokunye kade bekhangele izitha zabezinjo encwade becabe njabe G4 enqiba lamachinga okuthi bahlamuke bona zangade bekhayele khona lokhu futhi kade bengakhayelanga okwamkhazi okuphela kodwa kade bekhayelele ukuthi baviyele mbe bazivikele from ibhamalunga ama-G4 engxenye abanye bangikhona enqiba bedinga ama-mercenary.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo kulabantu abadika basozi bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngoba ucatshangelwa ukuthi wayeyingxenye yalabo abagongoda uZulu ngesikhathi sombhuqazwe wekukurawundi ilizwe leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Wabakhulume leStudio 7 ngumnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party othe kunzima kakhulu ukuthi abantu abanengi bavotele uMnangagwa ngoba ucatshangelwa ukuthi wayebambisana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Umoyo uthe abantu bayakwazi ukuthi lakhathesi uMnangagwa ungene esikhundleni sikamongameli ngenxa yebutho.
Angiboni abantu bevotela uMnangagwa ngoba kubonakele ukuthi uMnangagwa usebenza le army.
Ibutho leZimbabwe libambisane lecele lebandla leZanu PF elaziwa ngokuthi Team Lacoste elalicatshangelwa ukuthi lalikhokhelwa ngumnangagwa lahluthuna intambo zombuso ezaziphethwe ngumgabe. Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa uthe umnangagwa uyesatshwa ngabantu abacabanga ukuthi ngumuntu odlelana lebutho. Uthe ngaleso sizathu njalo langodaba lweGugurawundi akaboni ukuthi uzavotelwa ngabantu ezabelweni zeMathebheleland lenkabazwe lapho okwabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 livuyo le-5th Brigade.
Ukuthembeka kwabo amadoda lawa sokuzaba nzima ngoba ma sikhangela sibabona beqhage into engayeso yabo, into eyenziwe ngumbutho. Okunye okuzayenza bengathembakale kakhulu indaba yombhuqazwe.
Olwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kaboni abantu bevotela umnangagwa ngoba lokhe becabanga ukuthi uqhubekela phambili ngenhlelo zikamgabe.
Angiboni ukuthi abantu bazamvotela uPresident Emmerson Mnangagwa ikakhulu emkhoneni omaNdebele ndakoBulawayo. NgoBulawayo umnotho kawukavuseleleki okuyikuthi kodwa bekukhanyelele emaNdebeleni amanxeba alokhu ebhibhidla.
Unkosikazi Abigail Mupambi, umqondisi wenhlanganiso ehlolisisa isisekelo sombuso welizwe eyeThis Constitution Alliance, uthe abantu balakho ukuvotela ibandla leZanu PF ikakhulu bangethuselwa libutho elilokhe lisemigwaqweni loba umgabe sowasuka esikhundleni. Uthe abantu besaba kakhulu okwenziwa libutho leGugurawundi.
Abantu beZimbabwe balakho ukuthi bavotele iZanu PF ngenxa yokuthi balekwesaba phakathi kwabo.
Umnumzana Effort Nkomo okubandla leZanu PF uthe abantu abalalungelo lokukhuluma abakufunayo ngomnangagwa. Unkomo uthe kusobala ukuthi umnangagwa uzakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe kukhetho oluzayo.
Bona abakhethekayo labahambe bekhethwa, umuntu umjaja ngezenzo, iparty isimkhethile njengecandidate.
Inkokheli yamabandla ephikisa elibusayo egoqela umnumzana Morgan Tsvangirai webandla le-MDCT ikhangelelwe ukuthi izancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress lamhla akhetha inkokheli yebandla leli kulandela ukuphela kwesikhathi sokubusa sikamongameli Jacob Zuma labanye bakhe. Abafuna isikhundla sikaZuma ngowake waba umkakhe unkosazana Dlamini Zuma nomsekeli kaZuma umnumzana Cyril Ramaphosa. Kukhangelelwe ukuthi ozakhethwa ukuba ngumongameli webandla le-ANC njalo uza kuba ngumongameli welizwe leSouth Africa nxa engakhethwa kukhetho oluzayo. Njengoba sike sabika phambilini ukuthi uLieutenant General Valerius Banda uthi ibutho selibuyela ezinkambeni, ake sizwe ukuthi uMavis Gama usiphatheleni.
Esethula umbiko wakhe kuntathele zindaba emhlanganweni owenzelwe eJosiah Magamatongo Garabarracks okhokela uhlangothi lweZimbabwe National Army, uLieutenant General Philip Valerius Banda uthi lolu hlelo olugqitshwe lamhla lusungulwe mhla ka-13 ngolwezi ngenjongo yokubamba lokujezisa izikliwi lamasela abekade begombolozele obengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe okwase kuphazamisa inhlalakahle yabantu elizweni.
The Defense and Security Services.
Abebutho benza phambi kwenu ukuzalazisa ukuthi uhlelo lwe-Restore Legacy selufike emaphethelweni. Lolu hlelo beluqalwe mhla ka-13 ngolwezi ngenjongo yokulungisisa umumo elizweni obungasamanga kuhle ngenxa yezikliwi ebezigombolozele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Anxiety and despondence amongst our people.
Usibanda uthi bakhangelelwe ukuba baqhube umsebenzi ngedlela abasesipoliseni laba belandela okuchiwo yi-client service charter yabo.
Today, as the defense forces hand over,
namhlanje abebutho sebebisela amandla okulondoloza ukuthula emapoliseni. Sicela uZulu wonke akwamukele lokhu ukuze umumo ubuyele kusimo esilungele umuntu wonke. Njalo uZulu ukhuthazwa ukuhlonipha lokusebenzelana lamapolisa.
Constitutional mandate.
Ababubutho laba bathi sebebuyisela umsebenzi kwabasesipoliseni ngemva kwamaviki amahlanu ngoba sekufezekile abekade bengakho kusukela belusungula mhla ka-13 Lwezi 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Siloke sekudaba olufanayo, amabandla aphikisa elibusayo kanye loZulu basukula inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ayenze ekupheleni komhlangano we-ZANU-PF Extraordinary Congress, lapho otshele khona abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengazikhathazi kangako ngokukhetho oluzayo ngoba amabandla aphikisayo asephelelwe ngumphako. UMavis Gama usipha njalo lolu daba.
Umnangagwa wethule la mazwi ngesikhathi egqiba umhlangano we-Congress owenzelwe eHarare ngolwesihlanu, lapho akhethe khona enye yenkokheli ezokuba kudale elimqoka ele-Politburo ebalisa omunye njalo umkhokheli webutho uMajor General Engelbert Rugeje. URugeje uphiwe isikhundla esimqoka esokukhokhela uhlangothi lokuqoqa inhlelo zebandla uKhomizari.
As we approach the 2018 harmonized general elections,
njengoba sesibanga kukhetho luka-2018, ngithanda ukulazisa ukuba luzoqutshwa ngendlela ezokwamukelwa ngumuntu wonke, njalo luzoqutshwa ngokuthula. Kasikho isizathu sokuba kube lodlakela. Kawakho amabandla aphikisayo esingakhuluma ngawo okwamanje.
Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDCT bathi linkulumo kaMnangagwa ayibamangalisi. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukhumbuza uMnangagwa ukuba akangakhohlwa ukuthi ibandla le-ZANU-PF linqotshwe kwaba kabili kukhetho olwedluleyo, kodwa wasetshenziswa abezomvikela ukuvimba ukungena kwalo embusweni.
We beat him twice in a parliamentary election.
Uyazi ukuba sesimnqobe kwaba kabili kukhetho lokudinga abameli bezigaba. Akekho ongamkhetha, usakukholisa ubukhosi obungekhoyo ngemva kokungena kwakhe embusweni ehluthunele umnumzana Mgabe intambo zombuso.
UNkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, uthi akumelanga uZulu amangaliswe yinkulumo kaMnangagwa ngoba evele elakho akuthembileyo.
Ungananzelela sebefakile okuyimgomo thize okuzabancedisa ukuthi bethusele abantu, njalo abantu bevote bengakhululekanga. Ungananzelela ukugcwala kwebutho lokho akulani lokuprotekta uluntu lweZimbabwe, kodwa luprotekta ukusinda kukaMnangagwa yena as a person.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-United African National Council, UANC, elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Muthengezanwa engunobhala jikelele walo umnumzana Alpheus Mapranga uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa yokuthi engasekho amabandla aphikisayo aqinileyo elizweni.
Abakwenzayo nabezanu-PF bayakwazi ukuthi izinto ezikhona khathesi abazange balungisa ama-electoral reforms lokunye ukwenzela ukuthi ukhetho nxa lungaqutshwa ama-opposition akwanise ukuwina. Yikho nxa yikho ukukhuluma kwabo ngeze ukukhuluma kwabomthwangwa lo amatemadanda ukuthi bazasebenzisa amasosha.
UZulu labamabandla aphikisayo bathi basola khona ukukhethwa kukaMajor General Engelbert Rugeje isosha ukuba kube nguye okhokhela uhlangothi olukhankasela ibandla. Abanye abakubutho abaphiwe izikhundla ezimqoka babalisa uMajor General Sibusiso Moyo osengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe, lo-Air Marshal Perence Shiri owayengumkhokheli webutho lemoyeni owazakala ngokukhokhela ivuyo le-5th Brigade. Okhokhela ibutho uGeneral Constantino Chiwenga ucatshangelwa ngabaningi ukuthi engakhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
linjani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM 2 PM lawo 7 PM eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be, it's a place for you and me. Isitimela esihamba phakathi kwedolobho lakoBulawayo leFrancis Town kweleBotswana sisungule uhambo lamhla osekuthokozise izihambi ngesikhathi zilungisela ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intethele indaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usisethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isitimela sesihambi sesuke edolobheni leFrancistown ngehola lesikhombisa lamhla ekuseni silubhekise koBulawayo. Isikhulumi sikaloliwe weBotswana Railways EPR uMnumzana Kyababonye Murawahai utshele iStudio 7 ukuthi isitimela lesi silamatokolikisi aziwa ngokuthi iStandard kuphela, njalo siyabe sisuka eFrancistown sisiya edolobheni lakoBulawayo nsuku zonke. Amatokolikisi la amatsha asanda ukuthengwa kwele Melika emavikini amathathu edluleyo. UMurawahai uthe isitimela saphakama eFrancistown ngehola lesikhombisa ekuseni nsuku zonke. Sikhangelele ukuthi sizafika koBulawayo ngehola lethumi lambili emini. Sizahamba sisima endaweni esifana lePlumtree kanye leFigtree. Sizabuyela edolobheni leFrancistown sisuka koBulawayo ngehola lesithathu sisiyafika kweleBotswana ngehola lesiyagalombili ntambama. Okuthabise iningi ukuthi ukuhamba ngesitimela kulula ngoba ungasoke kufolwe kundwendwe eziba khona emngceleni wePlumtree leRoba Mokobane. UMnumzana Andreas Banda wamukele kakhulu isitimela lesi.
Ukuphenduka kwesitimela siyakuthakazelela ngoba ngalezi sikhathi kuvame ukuba lesiphithiphithi, njalo akula fomu oza kwehla usiyayifila yonke into eyenziwa phakathi kwesitimela.
Unkosikazi Emily Chuma laye uthe noma nje besamukela isitimela bekungaba ngcono uma bekungafakwa amatolokisi empahla ngoba iningi leZimbabwe livame ukuthwala impahla eningi.
Ukufaka kwabo isitimela kuyinto enhle kakhulu njalo kulungile. Sithabela ibhoda ngoba asoze siyibone, sizahamba size siyewela ekhaya kungelahlupho. Besicela ukubana basifakelele kwempahla ukuze impahla zethu zihambe ziyefika ekhaya.
Isitimela salamuhla besithwele iziphathamandla zenkampani ye-National Railways of Zimbabwe leBotswana Railways. Ukusungula kohambo lwesitimela kuzanceda kakhulu abeZimbabwe abathenga impahla kweleBotswana besiyathengisa ekhaya. Kukhangelelwe ukuthi ukungena kwesitimela kwehlise inani elisebenziswa umngcele wePlumtree kanye loRoba Mokobane, wona omnyana okwamagama ikakhulu ngamakhefu afana lawe khisimusi. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 sapho kweleBotswana.
Brilliant of people, this is Swane Double Express, deep down from the heart and soul of Swane.
UPeter Ncube owayengumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe eZimbabwe Football Association kuhlangothi lwabasakhulayo ukudaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zingakhohlwa lapho ezivela khona, uthi kumele zisebenzele phela ekhaya. Into lezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba. Ye, so ye, sizokuthiwa ke udaba lwethu lolu lungani alusoze luphume. Kodwa ke sesingangena ke ku-social media ke lapho ukuthi sikhulume ngokuthi kwenzakalani ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook laku-Twitter lendaweni ezijeneyo. So sike sathumeza ke umlayezelo lapho ukuthi lithi ukuthi udaba lukaMnangagwa lokuthi ke uyakhetha ukuba ngumongameli lilubona njani. Njalo lokuthi ke eZimbabwe sokulohlupho lokuthi ke intengo yempahla sikhuphukile. Siphinde sezwa futhi njalo ukuthi lamhlanje ukuthi amasoja sokumela abuyele ezinkambeni. So ake litsho ke zulu kandaba ukuthi lithini ngodaba lolu. Ngiyabona ukuthi kulabantu abake bathumeza imlayezelo lapha lalapha etshiyeneyo. So sibone ke ukuthi abanye kade besithini ngodaba lolu. So umakhele kukhwini uyavula sibili lamhlanje. Kulonqabeni uNyanda yomkhonto Khumalo uthi salibonani lonke lapha emsakazweni wethu esiwuthanda kakhulu. Ngibingelela abasakazi bethu bonke abagoqela ubaba uGibbs Dube, ubaba uChris Gande, ubaba uNtukamili labanye. Siyabonga kakhulu ke ngabeni nyandaba yomkhonto Khumalo. Awusachongo phela ukuthi wena udaba lolu ulubona njani. Kuzobuya ke uJason Maphosa uthi thina njengabantu beZimbabwe akumelanga sikhangelele ukuthi iZANU-PF ngenzani. Kumele sizisukumele sinasodwa sizenzele sikufunayo. Bolaba bakhetha umnumzana uMnangagwa bayakwazi ukuthi ulodaba lokugrawundi olumhlezi emahlombe. Ubusithi ya kunenge kakhulu kumele kwenzakale. So ngizokuthiwa-ke ecingweni sesilobaba ngeke ngize ukuthi silobani. Kuthiwa-ke hhayi ngingakhulumi lo baba lowo ngibe sesikhuluma ngezemidlalo. Kwezemidlalo kulapho-ke kade sikutsho ukuthi-ke kulobaba kuthiwa nguPeter Ncube oyizizalwane seZimbabwe-ke waye kuzifa kwabasakhulayo. Uthi abantu nxa behlala emazweni bangakhohlwa phela ukuthi basebenzele ekhaya. Akasimzweni ukuthi uJoseph Njanji uthini ngodaba lolo.
Uncube utsho lokhu ekupheleni komncintiswano ongenwe ngamaqembu amane abedlala esigabeni seZifa Bulawayo Province Division 3 lonyaka, abalisa ele-East Rovers, ele-FMSA, ele-Thorngrove kanye lele-Barrow Street Vets. Lo mncintiswano oqutshelwe elokishini lephumula East njalo ubuqoqwe ngumdlali owayedlalela iqembu le-East Rovers uVusi Muzidube osehlala elizweni leCanada. Uncube olilunga leqembu le-East Rovers lona elabunjwa ngomnyaka ka-1980 uthe isifiso sabo ngesokuba imisebenzi kaDube ikhange abanye abasemazweni labo benze okufanayo.
Nxa omunye wethu enze lokho akwenzileyo and we put it on the internet, how many more are going to come back and do the same thing? Kusasa ningabona sekule clubhouse laphana, sekule loni, sekule fence, durawall, whatever.
Umongameli weqembu le-East Rovers useMncube utshayele ihlombe uDube ngokungakhohlwa kwakhe iqembu akhula edlala kulo mdlalo wenguqu loba nje yena esehlala phetsheya kolwandle.
He has shown us the spirit of umuntu. Usehlala kuma-developed countries where they don't care about omunye umuntu ongaso family yakho. Yena ukhona ukukhakathela
umama kaVusa unkosikazi Dube ukhuthaze ukuba isenzo somntanakhe sibe yisibonelo kwabanye labo bephatheke kunhlelo ezifanayo ezokuthuthukisa umphakathi.
Ngiyathaba eDube esangweni ephugeni esiluba sendoda ufundise abanye bakho ukuthi bayazibuselela bona ngokwabo bazakhele umuzi wabo.
Iqembu leThorngrove yilo eliphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-FMSA kufinal, lathola imendulo zombala wegolide kanye lamadola angamakhulu amabili lamashumi amahlanu. Iqembu le-FMSA liqede lisendaweni yesibili njalo lithole inkezo lemendulo zombala wesiliva ndawonye lamadola alikhulu lamashumi amahlanu. Endaweni yesithathu kube leqembu le-East Rovers lithole amadola angamashumi ayisikhombisa, kuthi endaweni yesine kube leqembu le-Barrow Street Vets lithole amadola ngamachumi amathathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji khona ngapho ke lapho khona siyaxolisa ukuthi itepu yakho kade ngazani ayidlali kahle, kodwa ke sidlalile kathesi. Siyakubonga kakhulu. Udaba oluhle kakhulu lolo osethulile lona. Sibone njalo khona okukade sikhuluma ngakho ukuthi abantu bathini ngokuba kwaMnangagwa ehhofisini njalo bathi bazamvotela yini. U-Ali Ndlovu uthi kukhanya ngazani-ke ibandla elibusayo kumele silikhiphe embusweni. Kuzobuya-ke lokhona uzalithini mabuza uthi iZANU-PF kumele iphume embusweni. Singazi ukuthi unyanda yomkhonto sebuyile yini ecingweni. Nyanda yomkhonto ukhona yini ecingweni? Iye nyaphila fowethu, sondela efonini. Kunjani?
Hayi nyaphila, njani?
Siyaphila kakhulu. So njengoba-ke kathesi kukhulunywa kuthiwa ibutho sokumele liphume emgwaqweni, sasiqalise ngakho khonokho, wena ukubona njani?
Ngaba zindaba ezinhlekelezo kwami babudube, ngoba besivele sikhala ngokuthi kanti lona ibutho lizasebenza njani endabeni zombusazwe, lona kumele lingabikho endabeni zombusazwe. Liyacaca ukuthi iZANU-PF okwamanje isifuna ukumilitarayiza letha yilokhu iphathi yabo, ngoba nasikhangela sithole ukuthi abantu abangapha kwimilitary sibathola futhi bengapha kuZANU-PF cabinet. So lento le isuka ingazivise ukuthi kahle kazi umnanga ufuna ukwenzani. Ngoba ekugcineni sizwa umthandala yethimba ukuthi ibutho elizabe likhona futhi liqaphe ngesolokhozi ukuqhutshwa kokhetho. Lokho kwenza ukuthi abantu besabe, nakhona abantu bezafuna ukuvotela maybe iqembu eliphikisayo kuzaba nzima ngoba bazabe sebesesaba ukuthi bangavoteli iqembu eliphikisayo bazakuhlukunyeza. So na i-united yafiselwa phakathi ma-barracks kumele ukuthi ihlale khona lapho ingazibandakanyisi lezombusazwe ukuze abantu benelise ukukhetha iqembu abalifunayo ngomnyaka ozayo. Esingakuthandiyo ukuthi sithole ibutho lalo selisiba ezintweni zombusazwe, kukanti isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe alikuvumeli lokho. So nga ibutho selibuyela, hhayi iyajabula kakhulu, kodwa esisikucela kathesi ukuthi umnumzana umnangaka akangalibuyiseli ibutho futhi ebantwini lihlomile, ngoba sokungenzakala ukuthi kuqhamuke nje umsindenyana ibutho licine selidubula abantu, okuyinto esingakufuniyo thina ukuthi kukhanye sokuchitheka idazi noma abantu sebesesatshiswa ukuthi baqine sebevotile ibandla leZANU-PF nentaba.
Ye, kodwa-ke nxa sukhangeleke umongameli Emmerson Mnangagwa, abantu bathini, lizamvotela kalisoze limvotele?
Nxa sikhangela isimo esikhona khathesi sithola ukuthi abantu abaningi ungathi abasuthiseki ngendlela nje okwenzakala ngayo. So okukhomba kathi ukuthi next year nxa engasayenzanga udlame ukuthi aze abuyele esikhundleni noma aqile lapha ekukhetheni angeke abuyele, ngoba abantu abasithiseki ngendlela vele unyawo aseliphethe vele kwasekuqaleni. Ngoba sinanzelela ukuthi izini lazo isimo somnotho isinkwa sikhuphukile, inyama ekhuphukile, izinto zonke nje zingama-basic commodities ezidingwa ngabantu zikhuphukile, and yena akenzi lutho ngalokho. Into alokho ekhuluma ukuthi hhayi sizalungisa, sizalungisa, kodwa-ke sikhangele kathesi ukuthi abantu ngosuku lwekhisimusi langosuku lwe-New Year kumele ukuthi abantu bajabule. Sina sinje singapha nje kwi-diaspora sizathumela amasentinyana okuthi bathole okokulo, kodwa-ke sokunyaa mangathi sithumele imali eningi lale ebesivele siyibhajetile ukuthi zayithumeleka ukuze abantu benelize ukudla kathi ngesikimusi. So indlela okwenzakala ngayo kathesi akukho kuhle vele.
Awuboni-ke Khumalo
okungenzakala ngasabuyela.
Ye, ujaye kakhulu Khumalo, sibongile kakhulu, ungathina kusasa.
Ngiyabonga babuthe.
Yes, lo baba-ke uMongi Ncube sizapho ngikhuluma laye kwemsuzwana. Baba Ncube, utshona njani?
Hayi, litshonile baba.
Ye, asitshanga amafutshane sibili, kukhanya ngazani ibutho sokumele libuyele ezinkambeni. Ungathi ngakhonokho sibili ngamafutshane kakhulu.
Hey, loba lingabuyele ibutho nje, kodwa le nto yobayenzayo vele ayiyokho right, man. Kadawazi ngoba kathi simpahla zikhwelile, yonke into ikhwelile, vele asonto enhle kakhulu leyayenzakala lapha ekhaya.
Ye, so kuyalungiseka yini khonokho?
Kuyalungiseka ngoba kwenziwa yibo abantu, angithi kumele ukuthi bakulungise. Babona ukuthi balungisa njani into zabo, ngoba uma beloku besenza kanje impahla ziyakhwela, yonke into iyakhwela, akusikho into enhle kakhulu ezenzeka ekhaya.
Awuboni-ke, siyabonga kakhulu mnumzana, ungathina kusasa.
Okay, lami ngiyabonga baba.
Yes, siyabonga. So kuthokozile ubaba Mabhena. Mabhena kunjani?
Unkomo.
Ye, unjani baba?
Hayi, ngiyaphila.
Ye, ngamafutshane sibili, ubona ngazani ibutho nxa libuyela ezinkambeni kutshona khonokho?
Mina ngokubona kwami la ngendlela okwenzakala ngakhona, hayi, kulo mkhonyovu odlala iZANU-PF lapho.
Kutsho ngani?
Ngisho ukuthi badlala ngabantu uma bethi babuyele enkambeni and then izinto ziyakhuphuka, kusho khona umnanga oza naye uzofuna naye umgabe muhle.
Pho kulungiswa njani?
Ukuthi ulunge le nto leyo angeke izilunge, kwasa la umnanga oza nje obengenile lapha, ngibona ngani uzothatha more than 37 years esembusweni ngoba uzokhethwa ngamasosha muhle.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, ungathina kusasa mnumzana.
Ngiyabonga baba.
Yes, lukandaba singakehlukani, nanzi indaba ebesikhokhela lamhlanje. U-Lieutenant General Valerius Banda uthi ibutho leZimbabwe selibuyela ezinkambeni. Kulabantu abadika basoze bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuthi wayehambelana lodaba lwekukurawundi. Sokulesitimela esizasuka kwele Botswana siya eZimbabwe. Sigqiba lamva-ke udaba lwethu, iindaba zethu lamhlanje oluvalisa emoyeni ngoGibbs Dube.